Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 15 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 Zimbabwe must be the double digit economy with a 46 billion economy. That is it.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa emasingo namuhla lapho atshele khona uZulu ukuthi engangena embusweni uzavuselela umnotho ngokuphangisa.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emaNdebeleni, i-provincial capital eMasango. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize.
Abancitisa kukhetho lwamalunga edalela ephalamende lamakhansila labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo yalonyaka yeFIFA Soccer World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bebeqhubeka ngemikhankaso yabo endaweni ezithiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu emaswingo. Ekhuluma kulomhlangano uChamisa uthembise uZulu ukuthi engangena embusweni uzaphanga avuselele umnotho njalo kube lemisebenzi.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 Zimbabwe must be a double digit economy with a 46 billion economy. That is it. Ah, that's what's got 2900 billion jaroa. Inopanange atiri washuga Zimbabwe. What tender events died. Madazi chaga mabasa ku South yombo chaga wa muno. Madazi chaga mabasa ku UK yombo ya muno. Amwana ukuthi amisa uri kuwandira vamwe. Vedu vari kushanda ikoko imamisiko wawandira. Why can't we create jobs muno?
Umnumzana Chamisa uthembise njalo uZulu ukuthi uzagcwalisisa umbuso wezabelo owe-devolution. Wengeze wathi uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukucwasana ngemihlobo.
We want to de-RRRize things. We want to decentralize services. Muno Masingo, you are going to see how you are going to be honored, because we are moving the name of the country from Zimbabwe, which is Zimbabwe Ruins, to Great Zimbabwe. To show that it's a new dispensation. Zimbabwe. Bukula. We are also renaming our provinces. Todakutibbe kumazita and my tribes. Zekutinenda chitimate Belaland, Mashonaland, Karangaland. We must have neutral names in order that we are a united people moving forward, focused on building our country together.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho lenkulungwane zabasekeli bakhe emaswingo ethembisa ukuthi engangena embusweni uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukukhethana ngemihlobo. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo endaweni ezithiyeneyo zelizwe. umnumzana Thandeko Zintimkandla onqintisa ezimele eGwanda Central uthi uZulu kumele akhethe yena ngoba engumkhokheli olohlonzi.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi eMandebeleni, i-provincial capital eMasabo. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize ekuhlanganisela umbono osekwahamba indlela zokubuswa kwezabelo kumbe lohulumende, umuntu oleziqu ezithize, sengisho zona nje ezokufunda ukuthi ufunde wafika ngapi, ngoba izinto zakulezi nsuku kasisafuni labana abantu abalolwazi olusilelayo. Kasibahleki kodwa iqiniso yilona lelo, ngabe ngibone ngathi mina ngilombono obanzi ngemva kokuba ngake ngaba umeya waleli dolobho, ngaba lilungu lephalamende eGwanda North, ngaba umkhokheli wequla elalisiya e-Europe le-Africa le-South America. Ngabona ukuthi kule ndlela okumele zisetshenziswe ukuze abantu bathuthuke. Njalo-ke njengoba ngisitho, ngike ngaba ngumphathisikolo, ngaba ngulekthara, ngabaphoza yiyo yonke into, ngabe impilo yomuntu ngiyayibona lapho okumele ndingayiqondiswa khona. Engikuthembisana eGwanda Central yikho lokuthi bakhethe umuntu abazahlala phansi laye babonisane, la babonise kodwa abantu bahambe phambili.
Ubatshiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho?
Bantu beGwanda Central, khethani ngonanzelelo. Imisebenzi yomuntu iyazikhulumela, uba ngumuntu kuyazikhulumela. Akusweleki ukuthi sibe simehlaba umkhosi. Lina bantu beGwanda liyakwazi njengoba ngithile ukuthi ngisesengumeya idolobho leGwanda, ngaliphatha njani le ndumela? Liyayizwa ukuthi eGwanda North ngenzani kusukela kuward 1 kusuya kuward 11. Lalabo engabafundisayo ukukhalipha kwingqondo yami bayakubona, ababalisi, abantwana bezikolo, lo mphakathi nje. Khetha nini ngonanzelelo, ngoba nxa sikhetha abameli kumele sikhethe uhlonzi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ngoncintisa kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edale lephalamende, uncintisa elilunga elizimeleyo. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Alliance for National Salvation umnumzana Nketa Mangwe Dlamini, yena odinga ukumela isigaba seMangwe edale lephalamende.
Sina sikhangeleyo ukuthi iMangwe kumele ithuthuke. Sina sikhangele iMangwe, sikhangele ukuthi ubukhokheli obusekhaya. Sina sifuna ukuthi kube lamandla, kube yibo ububona ukuthi nxa isigaba sithuthuka, sithuthuka. Esingawufuniyo thina ukuthi intuthuko ivele phandle, asithi abantu bezositshela ukuthi bona kumele benzeni. So sikhangele ukuthi abantu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ikathi njalo, kulezikolo kumele sizikhangele, abantwana bafunde, nabadala engxenye abangazange bathole ithuba ukuthi bafunde, bafunde. Njenganjena uMangwe Mangwe ngafika eMambale, uhambo udlule eBringaburg usiya eKhalanyoni, umgwaqo engubonileyo mubi kakhulu, okutsho ukuthi engxenye abantu kabahambi ngendlela okumele bahambe ngayo. Khonokho futhi kungenza ukuthi engxenye le ntengo abantu abathenga ngayo esitolo engxenye yalisi phakeme, ngoba abantu phela besabela izimoto zabo. Uyazi ukuthi nxa kunjalo abantu badlulisele uhlupho ebantwini, sebethenga ngephrayisi ephezulu. So sikhangele nje ukuthi kona kube lokuphumelela kweMangwe.
Balalela abantu beMangwe Mangwe, ungabatshiyela wapha amazwi?
Nangabatshela ukuthi khona sifuna ukuthi amandla ukukhokhela aye kibo. Sifuna ukuthi iMangwe iphakame ibe yi-district layo esingayibali elizweni ukuthi ngu-number one. Kungakhangelekile ukuthi khona isemathele, ngoba kathesi kule ngqondo ethi nxa usemhluleni lo eMandebeleni engxenye abantu bakukhangela phansi, bakukhangele ngani esikhiwa ngathi i-second class season. Kodwa-ke sifuna ukuthi abantu labo bazibone ukuthi elizweni leZimbabwe kangabantu labo bahlonitshwe ngabantu ngolimi lwabo abakhulumayo, wena kumbe isiKhalanga kumbe isiNdebele kumbe isiTswana. Nxa usazi iMangwe ikhuluma indimi lezi ziningi, lesibilima bakhuluma indimi zabo, bazi ukuthi labo basemhlabeni lo weZimbabwe.
Umnumzana Nketa Mangwe Dlamini lilunga lebandla le-Alliance for National Salvation, njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe edale lephalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network iZesni ithi ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU-PF kuya kudlondlobala endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lenhlanganiso ithi njalo ibandla leli liqhubeka lisebenzisa impahla kahulumende kumikhankaso yalo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngembiko yokwethuselwa kwabantu le.
Isisekelo sombuso imithetho yakithi lemithetho yomhlaba ithi abantu nxa bezavota kumele bakhululeke bavotele lo abamthandazi. Angiboni ukuthi kwayena upresident u-Emmerson Mnangagwa ngokuthi awine kulezi dumbu phansi, ahlale embusweni kulezi dumbu phansi ngaphandle vele ethokozele ukuchitheka kwegazi. Kodwa nje wonke umuntu ohlangeneyo ekhanda uyabe kwazi ukuthi ukhetho lumele lube ngolukhululekile, kungabi khona umuntu wethuselo omunye. Kumele amapholisa izikhi lamakhothe bakusukumele khona lokho ngendlela ephangisayo.
Bathi ikhula lamanono ayo Ncube mhlawumbe ludlakela olusegazini ebantwini bezanu PF abanengi lapha, yikho nje bengafuna ukutshiyana la lulanxa nje umkhokheli wabo esithi akube lokuthula.
Yiliqiniso elikhulu lona lelo, abantu ubahlale kakhulu kakhulu ebandleni leZANU-PF ngaphansi kokuvunyelwa ukuthi batshaye abantu, ngaphansi kokuthunywa ukuthi batshaye abantu. Yiyo umbuso we 37 years oka president Mugabe ube kusenziwa lokho. Esithwathula ama degree ku violence, ula yonke into yokubulawa abantu, athembisa athi angikula muntu ongawina i-election ipower nge-election, amandla ngokuvota, athi ngoba amandla abuya ngezikhali. Ukwangena kibo khona lokho ukuthi kuyabamangalisa nje ukuthi kuthiwa bangajaya abantu ngoba base bekuthatha ukuthi into enormali nje efanele yenziwe vele kuso sonke isikhathi.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lomunye wabontanga okwelemelika okuhlelo lukahulumende welemelika iMandela Washington Fellowship, abanye bathi YALI, Young African Leaders Initiative. Lo muntu esixoxa laye waziwa ngabantu abaningi emphakathini kweleZimbabwe ngenxa yokuthi ulwela abalungelo abontanga eZimbabwe. Mthwakazi omuhle, lamhlanje sixoxa lomnumzana Pride Mkono. Mkono, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Mkhono, awungitshele kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Into yokuqala ukuthi vele mina njengosakhulayo lamini le ngikhangelela ukuthi kwelakusasa elingekhokhatshana kakhulu kuyabe kumele sikhokhele ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi sibe nama-solutions okulungisisa into eziningi kakhulu ezihluphayo eZimbabwe nxa sikhangele into zokhokhelana kuma-public institutions ethu, sikhangele njalo into ezomnotho welizwe ukuthi zibanjwa kanjani. Isifiso sami ukuthi lami ngithi hatshi ngeminyaka ezayo ngiyabe ngikhona ngale phezulu emahhosini kahulumende silungisisa izinto ukuthi zihambe kahle eZimbabwe. Yinto enkulu eyangiqhubayo ukuthi hatshi mana lami ngike ngiyefunda khona ngale eMandela Washington Fellowship ukuthi sibambe kanjani lo msebenzi.
Ukhangela ukuthi uzafundani okungathi uzathatha lawe uyofundisa abontanga eZimbabwe ukuze bathuthukise impilo zabo?
Ukuguqula izinto vele kuyathatha isikhathi ukuze sibone umehluko wakhona. Kodwa into engithokozisayo njalo esikhangela ukuthi sabe siyenza yikuthi besenza sabe sithola usekelo lokuthi amaphupho ethu lalawo ama-ideas esilawo ngapha sibe siwayenza siwa-implement eZimbabwe. Ngiyakwazi abaningi kakhulu abasuka lapha kuyala abanjengabo-Betty Masaraure, abanjengabo Kuraone, Godfrey ongukansela ngale Maswingo, sikhangela abantu abaningi abanjengabo Thulani Mswelando bayenza imisebenzi eminingi kakhulu sibile eZimbabwe, besebenza le nhlanganiso ezijiyeneyo belokhu be-implement ukuthi ubukhokheli kumele busenziwa kanjani. Lokhu sitshengisela kusasa leZimbabwe liyabe lingani licacile kakhulu ngoba abantu abontanga abaningi sebekwanisa ukuthi bekhulume ezingqondo njalo beyenza into ezibambekayo lapho abaye besebenza khona, ngaba kuma-council, ngaba kuma-organizations, ngaba kumabandla ezombangazwe.
Isikhathi Pride ngathi yiso sesihambile. Qhiba uhlelo mnumzana usitshela ukuthi uyakhuthaza na abontanga ukuthi bona bangene kunhlelo esifana ngalesi.
Ya ngiyakhuthaza abasakhulayo abaningi vele ukuthi athi asathena amathuba lawo asibasebenzise ukwenzela ukuthi lati siyokwazi ukuthi ilizwe lenxa singalikhangela the world is very big. So kuyabe kumele lati sibe sintala ama-ideas ethu labanye abasakhulayo kwezinye indawo sibone lokhu ngezinye indawo into ezigaye ukuthi azenzakali vele izinto ezicommon kwamanye ezwe njengabo-America vele they're just common place stuff. So kuyabe kumele lati sihambe sibone iy'ngqondo zethu we increase our knowledge ukwenzela ukuthi sibe ngama-better leaders of tomorrow.
Hayi sikuzwile Pride ngilethemba lokuthabalaleli labo bakuzwile. Ngiyabonga futhi bekuhle ukuba lawo kuhlela.
Hayi lami ngiyabonga ithuba lelihlelo njenge ngikhulume laba sakhona eZimbabwe.
Mthakazo omuhle lapho bengixoxa lo Pride Mkhono okuhlelo Mandela Washington Fellowship kwanele kwalamhla masibane ngeviki ezayo olevalisayo nguMike Hobe Lilayo.
Siyabonga jahelidala ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube we Studio 7.
Gcina masiko
wena,
owangusenziwe wandu.
Ndingalithola njani izwi lomuhle lo nguGibbs Dube kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubekeka ngodaba lokuthi amajaha akulezi nsuku athwele nzima ngokuthi adinge amantombazana. Lamhlanje ngile ntombi yakonyadi uMamdluli ukhona ngaleke kwele Botswana, njalo ngilobaba obekuthemba lima laye khona ngaleke kwele Botswana. Nxa sikhuluma ngodaba lolu uMamdluli lubamba kanganani abantu abasakhulayo?
Liyabahlupha sinika abantu abasakhulayo. Uyamuzwa kuphela ngokuthi ethi ngicela inamba yakho. Kuna la usumbuza ukuthi inamba yami ufuna ukuyisa ngaphi. Abaseyala kuphela ngokubela ukuthi ngicela inamba yakho, ufuna inamba yakho, ukuthi angakutshela ukuthi uyakufuna. Hayi akusafana nila kudala sibi bathele nzima kwakathe, akusafana niloko kudala sokwathukayo. Kudala umuntu wayeyitshitshela intombi aze ayithole elokhu eyicela kuhle eyitshela kuhle ukuthi uyayithanda njalo kumbe kuthi abasela qiniso lokulobola. Anti kudala babe leqiniso ngoba babekhuluma into aze ayiyenza athi sifuna ukukuthatha. Baye ngathi senxa ukuthi kushuthi bafuna ukudlala ama-hit and run. Ngabona yikho kwenza ukuthi begcine bengasakhulumi ukuthi siyakuthanda, ngoba umuntu ongathi uyakuthanda phela umuntu uyabuza ukuthi unithandelani. Kumbe ukuthi ethi ngiyakufuna khonapho kuba nzima ngoba phela ibaleli ithi ngiyakufuna, ngiyakufuna manyathi, ngifuna ukukulobola ube ngumalukazana wangikhaya. Ayabona ukuthi aliphelele endleleni. Manje ngabona benziwa yikhona lokhu ukuthi babe besesaba ukuthi bazaqamba amanga. Siyabe lokhu yala ngicela inamba, ngicela inamba.
Baba Lima, umuntu uhlala ecela inamba ikho lokwenzayo phela lokho.
Hayi kuyathiyana ngomuntu ukutheni abanye bakhona bacela inamba, abanye bakhona ukuthi iyabe icela inamba evele eserious umuntu ukuthi ucela inamba, ngoba ingasikhangela ikakhulu lezi nsuku ungakhona ukuthi ingxenye njalo ecela inamba engumuntu onguye weqiniso. Kukanti bakhona abanye nje yabe icela inamba enjalo kanti vele njalo ezidlalela. Ngifuna ukukubona nje wena ukuthi isimo sakho uvele ungumuntu onjani.
Kodwa phela vele kuphosta ilizwi lapha bani kungani kuyahlupha
kuphoseni ilizwi sokuthiyana khonapho yikho uzwa abadala baye bethi bona ziningi iindlela zokubulala umangoyo. Ngamanye amazwi kuyathiyana ukuthi wena indlela eyakuphose ngalo ilizwi yokuliphose ngayiphi indlela, yabona. Ukhona omunye umuntu ongaliphosa ngendlela yokuthi yabona ukuthi umuntu lo uphose ilizwi lakho, uphose ilizwi ngokuthi uqinisile. Kanti omunye vele angaphosa ilizwi kodwa engaqinisanga, kumbe ngithi mina ucine sombona ngezenzo ukuthi hani umuntu uvele laphana yazidlalela nje.
Ke Mamdluli khonapho nxaza ukhangela sibili okunyabumelele phela sithi kumbe ubaba Ulima kuzaphosa ilizwi lapha, awumncedisi kanti?
Ukubancedisa sibi siyabe sizama ukubancedisa, kodwa phela ukuthi ubaba Ulima akaphendulanga straight ukuthi ukuphosa ilizwi yikho sokunzima ebantwini babobaba kathesi. Ngoba anti phela kathesi into abayenza yona leyo yokucela inamba. Umuntu phela nxa ucela inamba yabe engakwazi ukuthi uyicelela kukuphi, uyayibona. So ilisi qinisi sithi engxenye umnika inamba phela ukumncedisa kodwa yikho khona lokuthi inamba yabumphile. Khonapho kumphela inamba sekuyaqalisa ingane ufuna ukuba umngane wakho, ingane ufuna ukuthi kube njani. Yikho lapho-ke ekucineni selicina lithande, uyayibona. Abasayenzi siyakhonshela dibo kwakudala ukuthi umuntu lapha abone khona intombi uzakulokhu esiyayithayimela esiyayithayimela azazazaza athande. Akusekho wathi sizabacela inamba, yikho kwenza ukuthi becine bengalaqiniso, ngoba ngacela inamba abantu babawu-4 ngelanga kumbe 5, uyabona.
Ye baba Lima,
ngiphendule khonapho ekuceleni inamba. Ekuceleni inamba sesisiya ngeqiniso eqinisweni sibili, ubona. Ngathi omama yibo abaphambanisayo ezikhathini eziningi, ngoba vele yiba bayenza ukuthi obaba begcine sebedlala ngoba ezikhathi lezilayi nxa uvela umuntu esekupha inamba yakho inamba liyana kufana lokuthi yiprivacy yakho uyabulayo ngoba ungenza ukuthi kumbeni upha ukuhamba sipha wonke umuntu inamba onomuntu ongumfazi kumele ubone ukuthi inamba yami leyi ngiyipha emuntwini onjani.
Ye isikhathi ukuthi sesidliwe ngumangoye khonapho nxa ungatsho manyati ngamafitshane pho ukuthi pho kungabanceda ukuthini 1 minute sibili khonapho.
Into engayi-check-ile ukuthi abantu abangobaba akele ukuphasa amazwi kubuyela esidaleni umuntu alanda into embinje ayitshela ukuthi uyayithanda funa ukuyilobola okunjalo nje.
Hhayi-ke siyamuzwa ke kosazana sethekele nyati kukhona ngale kule Botswana umamdluli. Mamdluli sibonge kakhulu ungadinwa kusasa mama. Ye ngithathele lithuba ukuthi mbonge lo baba ubeke ithemba lima la ekhona ngale ke kwele Botswana nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilali.
Siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli kundawana zonke abakizo kuhlukuhlangana ngemva kweviki ezimbili.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kamahubo usahluka ngu-46 undima 1 londima yesibili ifundeka kanje. UNkulunkulu uyinqaba yethu lamandla ethu usitholakala elusizo esikhathini sokuhlupheka. Ngakho kasikwesaba lanxa umhlaba ungazamazama lanxa izintaba singaphakama ziphoseke olwandle. Bathandeka sithola uDavida umhlabeleli uyahlabelela ucula iculo elimnandi uthena uNkulunkulu uyinqaba yethu ungamandla ethu ufumaneka elusizo esikhathini sokuhlupheka lanxa umhlaba ungazamazama kungenzakalani kasikwesaba. Sobo zama uDavida singakhohlwa ukuthi ngulo uJahwe wathi ngemva kokunqoba umFilistiya kulokuthi indlela yakhe ivuleke aye endlini yobukhosi ayebusa njengalokhu wayekade sethotshiwe nguSamuel ukuthi azaba yinkosi yakwa-Israyeli. Simthola esephila lezikliwi egangeni lithi iBhayibheli kweza kuye bonke ababelezikwelede ababelensolo ababelezikhwili izikliwi zonke zenza zaba kuye zamenza induna nkulu yazo. UDavida simthola ephila egangeni ehlathini ephila ngokubaleka esuka kulindawo ayekule for 7 years ephila ngokubaleka eyisikliwi engasela ndawo yokuhlala uSawuli emzingela. Kodwa iBhayibheli phakathi kobuhlungu obungaka kwezinye isikhathi besimthola esilwa lamaFilistiya simthole kwezinye isikhathi esezenza uhlanye egxosa indenda ephila endlini ka-Akhishi. Kodwa phakathi kwako konke uDavida ikhona into eyazi yini indaba ayiculayo kuleli hubo uthi lanxa sekunjani uNkulunkulu uyinqaba yethu kasikwesaba. Zihlobo zami ngikhuluma ngokwesaba okuba khona empilweni. Abantu siyesaba ikusasa, abantu siyesaba izinto eziningi ezehlukeneyo ezisuka zisenze sidangale siphele amandla kodwa uNkulunkulu uthi ungesabi. So namhlanje ngithanda ukuthi ngikhuthaze wena ukuthi ungesabi noma sekuvele okunzima okungakanani. UJehova uthi yena kangizukukushiya. UNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane uDavid uthi yena uyinqaba yethu esikhathini sokuhlupheka. Yena uhlala eseduzane nathi isikhathi esiningi ukuthi kasimboni sisuka sithwale sizima sizihluphe ngesibhekane lakho okusihlukuluzayo kanti yena ukhona eceleni kwethu akasitshiye uthena akazukusishiya. Uthi uDavida uyinqaba yethu. Ngithanda ukukunxusa ke mntakababa ukuthi ungalahli themba noma sekunzima kangakanani ungalahli themba ungalahli thaweli themba kulo Jehova ophilayo akasilahli akasidedi kungenza ukuzamazama komhlaba kungenza inhlupheko ezithile kodwa kasibambelele kuye sikwazi ukuthi yena uyinqaba igama lakhe liyinqaba masicatha kuye uyasigcina uyasilondoloza lithi iBhayibheli laba abakholwa kuJehova baza kuqina babe njengentaba uZiyoni kahlene ethembeni noma ingabe impendulo yakhe ingani iyaphuza lanxa impendulo yakhe isikhathi isikhathi eside kahlalene ethembeni sazi ukuthi ngesikhathi esifaneleyo yena othembekisileyo uthembekile uza kwenza lokho akuthembisileyo angeke asishiye.
Akuyigqibe mfundisi.
Siyabonga ke standards. Baba lithe izwi lakho uyinqaba yethu. Baba senze sikwazi ukuhlala sithembe wena. Senze sikwazi ukwethembela ezwini lakho ngoba izwi lakho liliqiniso. Okukhulumileyo uyakwenza ngoba wena kawusiye muntu ukuthi utshintshe ingqondo kumbe ukuthi uqamba amanga. Siyabonga izwi lakho eliphilayo ukuthi ngalo baba uyalikhuluma siyaphila. Yilo walithumela enkangala labaphilisa. Siphilise ngalo phinde ubusise abalalela ubusise labaphathi kwehlelo ngegama leNkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle kuba lawe kuhlelo. Siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Angliston Sibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sezitholakele inqwele ze 2018 FIFA Soccer World Cup. Iqembu leFrance liphakamise linkezo namhlanje emva kokunqoba eleCroatia nge 4-2. Sixoxe lomlandeli wezenguqu ekhonapha eMelika uMuzobanzi Ncube.
Umdlalo wakhona ubumnandi kakhulu sibili. IFrance ayithethe sibili iWorld Cup Championship mihlankomo. Besikhangelele nje ukuthi thina abanye beCroatia njengethimu encane nje evela kupopulation le nje le just a little bit over 4 million people besikhangelele nje ukuthi ama-underdogs nje engayiphakamisa linkezo but hayi khanya abafana be-Africa abayiFrance basuke sibili bayithatha linkezo ndoda.
Hawu, ubusuku Croatia ngemva kokwehluleka kweBelgium yona owawuthe izangena kufinal.
Hawu, uyabona mina laphana ngangithe khona vele final kuzaba iBelgium leCroatia. So bekumele nisale ngibambele kwelinye icele eliyiCroatia. So akusho ukuthi nisuke sibili ngaluza zonke mnumzana Nkomo, but uyabona phela ibhora vele njengoba liyi-round so ligiqekela everywhere. So hayi, ngikhuthile sibili thunya zonke.
Yebo, linqotshiwe elakho iqembu Ncube, kodwa abeFrance abasekeli France bathokoza ngayiphi indlela khona ngapho?
Vele khonapha abaningi bakhona nabeFrance, bekuyimi nje kuphela lomama lapha besisupporta yona iCroatia le. Hawu, siyahlekwa sibili khonapha sibili njengabantu nje abadliweyo, kodwa singakuthini kukujabula kwakhona phela. Uyabona ama-sports konoko kokuthi liyabhejabheja nje kokudlala lonke lithembele ukuthi team yakho ezawina, hayi kokuyiba ubunandi bakhona. Kodwa siyabajabulela kakhulu bona abantu beFrance sibili ngomsebenzi wako omhle abawenzileyo. Hayi, sizungu nje kuphela esesiyasibona ndoda, ngoba heyi inyanga yonke lelokhu esikhangele lapha ku-TV sibona ibhora. Hawu ndoda, seliphelile. So sesiyabuyela ke kuma-league yethu lawa ama-EPL esesiwajwayele ukuthi hayi i-Arsenal sizayibona sibili ibadweba sibili okunzima, ngoba i-Arsenal yiyo yi-team yabantu.
Aha, umnumzana Muzobanzi Ncube ngomlandeli omkhulu wenguqu, sixoxela ekhonapha eMelika edolobheni leVirginia. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ekhaya yona imikanje: Shabani Mine 2, Dynamos 2, Caps United 0, Bulawayo Chiefs 0, Highlanders Poso Chila Moya 1, Herentals 0. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. umnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance ubekhankasa emaswingo namuhla lapho athembise khona uZulu ukuthi uzavuselela umnotho ngokuphangisa lubana ethe wanqoba. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo ye 2018 FIFA Soccer World Cup. Olive Balelisayo ngontungamili Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.